Gande umnomzana Prince Dube Khosibanda ngabamthwalisanga nzima eluphane kodwa indlela afike waziphatha ngayo efika emhlanganweni yiyo enze abantu bathukuthela abantu bamconfront abantu bebevele belembuzo ngendlela aziphatha ngayo la ngendlela aqoqa ngayo into zombangazwe kuprovince yeMathebelele North ngoba uzwakala engumuntu kuthiwa uyahlangana lobukhokhelo obukhulu bezanu PF emaplazi nabo njalo usebenzisa inketa bechaba you know ubethatha iprovince kumbe indlela athatha ngayo kumbe akhokhela ngayo iprovince yeMathebelele North ibe ngani ukhokhela indlu yakhe kumbe uyiphatha njengendlu yakhe yokulala ngani ngoba ungakhangela ngendlela azifaka ngayo kuhlelo lokukhethwa kwamacandidates abantu bathukuthele ngayo lomuntu wayekhipha abantu angazwani labo ekwesinye isikhathi ekhipha abantu abawinileyo efaka izihlobo lama girlfriends akhe
manje ngokubona kwakho kungakutshengisani kona lokhu okwenzakele
so ubaba lo hayi abantu kabasamfuni la kumbona eMathebelele North singazi kwezinye indawo lapha abaqambela khona amanga ekhuluma isishona esicacileyo ngoba endaweni yakhe sibili lapha vela khona uweteswa icala eMathi North la icala lokudelela umongameli uPresident Nelson Chamisa nxa ehlangene labantu bakhe engasese ubiza umongameli wethu Nelson Chamisa ngamagama amiyeyisayo ethi nxa kusisa azenze umuntu othanda umongameli and abantu kufika endlebeni zabo konke khona lokho ngabamfuni abantu ngendlela embona ngayo Gande abantu bakhangelele ubukhokheli and bakhangelele ubukhokheli obuhlanganisa abantu bakhangelele ubukhokheli obungakhethiyo yikho besithi hayi umfokasibanda kame eceleni ngeke siadresse ngapha edelela umongameli wepharty edelela umongameli welizwe edelela umongameli wemovement yama citizens in Zimbabwe.